Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament le-Councili umnumzana Sengezo Cabango.
Yaphuma i-list yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola amapasipoti elizwe labo bekhona le kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elimelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi ebhayibhilini beniyizo mbenayisizwa sakwazi la ngantwa sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament le-Council okwenziwa umnumzana Sengezo Cabangu. Ibandla le-CCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uChabangu kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliament alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gandhi ukuthi sesimzwile uChabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphale ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uChabangu sibili into uChabangu ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguChabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uChabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uChabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolukhetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo. Kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho. Kwabuya sokulamagama abantu onqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongelagazi lami, linganika umuntu engelabuhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuza uChabango ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu abamsikela uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiwe kabaphume ezikhundleni ephalamende lakwi-local authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyokuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza lento ayenzileyo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala. Ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu balahlekela ngama-documents suku zonke, ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapholisa begcina sebeboshwa njalo. Okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama-identifications yabo. So lokho okuthi abantu okuzabe lula ukuthi behambe baye-applyela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-applyela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni dependent yethu lesibona ke lo umsebenzi. Engingakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole
sineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelilanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuya kusobala ukuthi ukhona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa ke lokho kwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugudeka kakhulu umnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzothola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube nemali lelo langa ngoba nxa sikhangela sinje iningi labona abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abana ama demands adinga zonke izinto ezifunakala on daily basis so nxa sisithi siyakhangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila umsuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kuBongland laboMelika laboGermany lakwamanye amazwe lapho sesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando basaselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi komnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje.
Hello ke ngumnomzana Tifa wajabhi Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba umongameli Joe Biden usethembise ele Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Impi leyi nantu asesi ma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini mbeni yizo mbeni ayisizwa sakwazi la nantu sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israelis sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngu referee udala lapha nasasile lamaqembu njenge America le Russia ayo elama invested interest but okakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo nge political situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yiko ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlodlobale ibe impi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi iIran vele yahlala ifuna ukuchana leIsrael usikisela kudala ikuthi babe ngela isikhali engathi azazi zaba encedisa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikali from Russia le technology yangkhona. Hayi lapha sokusiba kubi la is bona ngathi ama rockets e Hezbollah lawa are they doing extensive damage, but is bona la Israel ngathi ile Iron Dome ekuquma some of the potency yama rockets lama missile ajikelwayo, but lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathi impi ye Ukraine isiphela, but sokuqala sokuvuka enye le ePalestine le Israel engathi azazi lokho is China since udala ngathi akathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngathi asisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe le plum tree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe. Ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yaseChanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yeChanga yaze ufika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona silo chairman wethu u Brian Mange unguye okhona laphana I support every project ekhona ku region le nilibukane clinic yeChanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahambi distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma projects akhona khona phane ekhaya ngobuningi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi. So akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla. Sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we develop there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke. So ngithenga ama tractor lawa ukuthi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethe imiphakathi ukuthi khona umuntu ngoweqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings bulilima imangwe iplum tree as a whole. So ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nxa uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi.
Ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize. Mina ngiyisakhamuzi sasekulilima. Njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla. Okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheka kwentuthuko. Iproject yeKomaha Farming Projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts esifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga investors ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izove invest esigabeni sakithi. Thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project yakha isikolo ngikhona ku group yakokhane kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo. So ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engenelisa khona kubo makhelwane bethu ngwana laphana iclinic isiphelile isisebenza. So akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba inkampani yeChicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasalolu daba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani yeChicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla leZANU-PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla leZANU-PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelethiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 bona ubulisayo ke lapha umdala ukhumana ngilane egoli bakwethu. Hayi engibengingakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama-MPs nama-councillors e-CCC yezwakala inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba u-CCC laphana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe uli-dissidence, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or u-wrong or akekho right, kodwa lona khonokho okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bakhaphaze futhi abantu badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power, ma kusenzakala akuya recall naye uchamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoskangagwa, uskangagwa unenkinga impela nje, unenkinga, uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona iziprayasha ioil laphana, kwasekuthiwa khona kuhistory laphana kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zandla forces hit the ama oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wasesithi wena awuqondisele nto le, ngoba Zipra force are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime, uyabona. So uyabona ukuthi khona leyo nto leyo, bengazodlala ngathi la, ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona usechance nenhle yokuthi avume. Ma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje avume izono zakhe, ma evume izono zakhe yonke into nje izohamba kahle. Akayeke le nto leyo yokujikajika. Siyakwazi ukuthi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo ma ngabe evume izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Linjani basakazi bethu abahle, linjani basakazi bethu abahle. Hey, ngithi ukuthi ngike ngiphawule ngalo ubaba uSengezoChabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabuka, akabukwa ngitsho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana, ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe. Umbe vele indoda ethethe yomba ayithathanga, umbe vele kanabantwana, ngisithi ulabantwana. Indlela owenza ngayo mbondo ukuthi ulabantwana, kabukwa vele ngaze zami ukuzikhuluma, ikhulume ethine zami ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo, ngitsho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitsho. Lokho okwenzayo vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khonapha efoni, ungamelanga sithuke. Lokho okwenzayo loko vele aludaka lolo lwenzayo lo ungehlulwa unkosikazi wakho lapho supho ungigijimelana nezinto ongazikwanisiyo la hambe efela khatshana lapho
studio 7 siyabingelela linjani yazi kuyamangaza ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka la machegu angelangqondo ahlalele kube lokhu edilizwa ama-opposition kuphela lokulwisana la wonke umuntu wasezimbabwe ozama ukufuna i-change into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni manje umuntu usuka khona le elizweni ichapha umngcwele siya kwelinye ilizwe siyalwisa abantu asebasuke elizweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe elwisana labo ngenxa yokuthi abekhaya ukubancindezele kudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefunani hhayi uyazi kunzima lokhu kodwa-ke hhayi abadala abantu bayizikhala kakhulu sizadabuka kuzaphela asithandazeni kunkulunkulu sibone ukuthi ubunkulunkulu asiwowezanu p f kuphela unkulunkulu ngowabantu bonke siyabonga ngumasinga ngilapho kobulawayo iphumule emadokeni
ngabe livuka njani ngabe livuka njani studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo ye ifazi ayikagqidi umsebenzi isahamba lawo singalalini abantu be-TPC bantu bako-relaxa too much bayarelaxa too much ifazi lezanupf abantu abangalaliyo abala-rest ucabanga izinto ezinto phela ezokuchithisa manje sebe-recola la ama-MPs lama-councillors ifazi konke ifazi nje sesikwaziyo esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi hhayi ungabona kusuka nje igemu yabo laba abantu bezali kakufazi labo so lathi nabe-tiplesisukuthi singarelaxini siyarelaxa too much sikhohlwe ngokuthi into kuthiwa i-politics is dangerous that thing phela akubuyeli emuva into ye-politics i-dangerous so singarelaxini ekugcineni bazarikhola yena lo-chapinzalo azokubhala incwadi ukuthi yena akusengumuntu okhokhelayo tripcs njengalapho njengalokhu okwenzakale kubanje umthwakazi amagemu abo bonke iy'gemu zabo zokhelezi hhayi njengiso nalo mlayezo
Lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo.
Angifuna umjolo. Na chola lo pita, na chola lo tomo, na chola lo tono. Sit
Ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo wedalela eParliament omnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi waqala na incwadi yebandla lesiCC. Impi esiqhamuke kwele Israel isetshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lakuse Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.